Lokhu kwenziwa minyaka yonke ngesikhathi sekhefu lekhisimusi ukuze abantu abadubekileyo labo benelise ukujabula ngesikhathi sekhefu leli. Lonyaka banikezwe izipho ezibiza inkulungwane phose ezingamatshumi amane zamadola, i-37,600, zisabelwa abantu abazinkulungwane ezinye lengxenye, 4,500. Umeya wakoBulawayo, uKhansila Solomon Mguni, uthe lolu sizo bakhangelele ukuthi lwengezeleleke. Ubonge umphakathi oyenelise ukwelula izandla ephathisa.
Besidistributha impahla edonethiweyo ngabantu bakoBulawayo, amakhampani akoBulawayo, abahlali bakoBulawayo ukuncedisa lala privileged esigabeni sakoBulawayo. Nathi French sathola sasethagethi ye-$50,000, ndingathi le mali le mpahla esakutholayo kwakuwethi $33,000, kodwa sigcine sifika ku-$37,000. Ingathi impahla ama-bridges la konke impahla le mali esithe sakuthola yikho esidistributhe namhlanje. So singathi kube lokufikela kancane, kodwa ngibona ngani siyenze kangcono kulinganiswa neminyaka edluleyo. Sikhangelela ukuthi njengoba singakavali, asivalanga, ama-donations kaqhubeke kuya.
Obemele inhlanganiso yentembeni Old People's Home, unkosikazi Jessica Matarima, enye yenhlanganiso ezithole usizo, uthi bajabule kakhulu ngezipho lezi.
Siyajabula namhlanje kakhulu ukuthola i-donation le evela kubaba wethu Moya. I-donation le izasisiza kakhulu ekugcineni kokhulu labogogo. Siyabonga.
Unkosikazi Stanile Chabalala, obemele inhlanganiso yokuphumuleni Old People's Home, uthi labo bajabule ngalolu sizo ethi luzaphathisa ekugcineni ogogo labokhulu ababagcinileyo.
Sibona abantu abadala abalama-65 years and above, usually bayagula, abanye ama-severe stroke, abanye ama-diabetes nama-senile dementia. And then usizo lolo esiyabe siluthole njengakhonapha luyasincedisa kakhulu isikhathi, i-special khathi esisile problem yena le ukuthi izitolo zinto ziyadura, abadala bangefuna ukudla almost all the times. And then lokho lisesikutholayo kuyasinceda. And then kwesi sikhathi asithole nje from ema-churches olunye uncedo nje babuye besinika. Mina ngiyakunginesi-eight kwakhona sidonabantu.
Ikhisimusi yalo nyaka ibe buhlungu kakhulu ebantwini bonke elizweni jikelele ngenxa yokusilela kokunye ukudla lempahla ezitolo, ukusilela kwemali emabhanga, ukusilela kwamafutha ezimota kanye lokuqonga kwentengo. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.